angitholanga ncwadi engikhipha emsebenzini okunobhala benhlanganiso ye-Movement for Democratic Change. Engikubonileyo mina ngikubone lami kumedia ukuthi bahlangene bavumelane ukuthi mina kangehliswe kuleso sikhundla.
Zizatho bani eziphiweyo ukuthi umiswe esikhundleni leso?
Kulezi zathu ezithize engikhumbulayo ezimbona ezimqoka ngezokuthi mina ngehlulekile ukwenza umsebenzi waleyo nhlanganiso, ukuthi ngihlulwa nje ngumsebenzi esingathi ngesikhiwa okuthiwa ukuba ineffective, ukwehlulwa nje ngumsebenzi wokuba ngunobhala owakuqala, nokuthi nje ngibe lobuciko nobungcwethi bokwenza lowo msebenzi. Okwesibili, okwesithathu, ukuthi ngehlulekile ukuqoqa abantu ukuthi kuyiwe kucongress engikukhumbulayo.
Manje pho usuzathatha nyathelo bani wena?
Well, iqiniso lihle ukuthi ngibona lento enzakeleyo kuyindlela yokuzama ukwenqabela ukuthi njengoba siya ku-Congress ukuthi kungabi labantu abanohlonzi abancintisana nalo okhokhela inhlanganiso kaphezu, ukuthi nxa engehliswa laphana kutho ukuthi mhlawumbe sengizazonda bese ngithi ngiyathiya inhlanganiso ngoba bangiphumanga kuhlanganiso, angixotshwanga kuhlanganiso. Into engaziwa ngabantu eyenzakeleyo ukuthi ngenxa yokungasebenzi okukhanyayo kukababa uProfessor Rosemary Ncube ebukhokheleni inhlanganiso le ukuthi iqhube umsebenzi lo esasungula ngawo ngo-1999 kuba inhlanganiso ye-MDC, ukuthi abantu baziqoqile bamlanda bathi bacela ukumbona, ukuthi batsho ukuthi thina siyamangala ukuthi kulabantu asebelethwa enhlanganiso bezikhathi zikhunda zobukhokheli akade vele singabazi enhlanganisweni iminyaka yonke le. Abantu befuna ukubuza ukuthi ngathi sizathobani. Into esibili ukuthi indlela impahla yenhlanganiso ephathwa ngakhona, ukuthi nje singabantu benhlanganiso sikwazi ukuthi sasithola imali engaka siyisebenzise lokho kasikwazi. Into esithathu, kwenziwa ama-primary elections wona lethi abantu xa bekhetha nenhlanganiso ukuthi ngubani ozamela i-constituency ethize. Ubaba Ncube ngokwakhe nabanye bakhe bandimela kakhulu